Toku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhla ka 12 mpalakazi igama ngu Chris Gande.
Lontunga milinkomo
endabeni zethu lamhlanje.
Kodwa kakula bufakazi bokuthi kona labo bantu bakwenza lokho abayikho abakugwetshelwe. Lanxa nje ubona ukwenza kwakhona kuyatshengisa ukuthi kulezo mbusazwe phakathi kayisikho okuqondile utshengisa ukuthi kulecala elidaliwe.
Amalunga eMDCT amathathu agwetshelwa ukuhlala entolongweni okweminyaka engamachumi amabili ngemva kokufunyanwa elecala lokubulala ipolisa.
Ngokubona kwami mina ngibona ngani into engayisiyo, into engasabhalwanga kuhle, engxenye kungaba yiwo umthetho kwakhona lo wokuthi nxa u-Chief Justice esephuma esekhaya, u-Chief Justice omutsha kumele akhethwe njani. Ngibona ngani sathi i-constitution abantu abasakucabanganga kuhle.
Ukuqokozela ukudalwa ikukhethwa komkhokheli wabehluli bemthethwandaba yaphezulu u-Chief Justice kuqhubekela phambili.
Ibhanga elikhulu lelizwe leReserve Bank of Zimbabwe selehlise imbadalo ekhitshwa nguZulu nxa ethatha imali yakhe emabhanga kulandela ukukhonona kwabantu ngendleko le.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo.
Umahluli wedale le High Court uJustice Chinembiri Bunu namuhla ugwebe amalunga ebandla le MDCT amathathu athi uTungamirai Madzokere uyivone Musarurwalo last mayengama ukuthi bahlale entolongweni okweminyaka engamachumi amabili ngemva kokufunyanwa belecala lokubulala ipolisa uInspector Petros Muteza emzini weGlenview 3 ngomnyaka ka-2011. Kubika uMavis Kamango kugcweleyo.
Omunye wabo okade thoniswa cala linye uPhineas Natarikwa kodwa esetheswa icala lokuphathisa ekudalweni kwaleli cala uhlawuliswe amakhulu amahlanu amadola lokuhlala ejele kweminyaka emithathu ebekwe eceleni ngethemba lokuba akasoke atholakala elecala elifanayo eminyakeni emihlanu elandelayo. Batshengise ukukhonona kwabo abalandeli be-MDCT ngokuxokozela bephandle kwedalela High Court ekwethulweni kwalesi sigwebo nguJustice Bunu. Abalandeli laba bebeze ukuzaxhasa abanye babo abatholakale belecala lokubulala ipolisa uInspector Petros Mteza emzini weGlenview 3 eHarare ngomnyaka ka-2011. Kodwa uJustice Bunu uveze ukuba wethule lesi sigwebo ngendlela yokukubeka sobala kuZulu ukuba uzojeziswa kanzima nxa ezodala amacala amahlayana. Omunye wabagwetshiweyo uLast Mayengahama uke waqaleka ngemva kokwethulwa kwesigwebo sokuhlala ejele kweminyaka engamachumi amabili esebenza nzima. Lesi sigwebo asijabulisanga abe-MDCT okubalisa obona ngezokuqoqwa kwenhlelo zebandla uMnumzana Abednego Bebe osichaze njengesinqumo esenziwe kungeniswa ezombusazwe phakathi.
Kusegcekeni ukuthi akula muntu ongagwetshwa ukuthi ubulele umuntu engabonakalanga ephethe isikhali kumbe engabonakalanga ephethe ilitshe etshaya omnye umuntu. Ngoba okukhona lo judge uyakutsho ukuthi bona laba bantu bayaphonga ukucatshangelwa ngoba babonakala bekuyona leyo ndawo. Kodwa kakula bufakazi bokuthi bona labo bantu bakwenza lokho abayikho abakugwetshelwe. Lanxa nje ubona ukwenza kwakhona kuyatshengisa ukuthi kulezo mbusazwe phakathi kayisikho okuqondile ukutshengisa ukuthi kulecala elidaliwe.
Ethi kusobala ukuba lesi sinqumo sithethwe ngokungenela kwabezanu PF.
babisa umthetho owawusebenza ngesikhathi samabhunu esika Smith sihambe egangeni kusiye kulwa sifuna ukuqondisa khonoko umthetho owawusephulwa ngamakhiwa namhlanje sisizibona sesisebenza imithetho yamakhiwa anqama nomgago yayangisa
unkosikazi Lindani Moyo OMDCT ngomunye wabasole kakhulu lesi sinqumo
Ansuthiseki ngoba ilitshe kalingabanjwa ngabantu abathathu ukubulala umuntu oyedwa. Ansuthiseki ngakho judgment yenziweyo nam. Simelele ukuthi nje indaba le iphindwe ikhangelisiswe.
Amagqwetha amela abane laba bekhokhelwa unkosikazi Beatrice Mthethwa batshela idala ukuba bazokhweza isicelo sokuba batholiswe ithuba lokuhlawula imali yesibambiso eyebail. Ngoba befuna ukusiphikisa lesi sigwebo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Ukukhethwa komkhokheli wabehluli uChief Justice kuqhubekele phambili lamhlanje ngemva kokumiswa ngumthethwandaba kuvike edluleyo. Lolu daba lwamiswa ngemva kokuba umthethwandaba uthe kumele kukhangelwe udaba lokuba uMongameli Mgabe kumele aphiwe amandla ukuthi akhethe umehluli lo kumbe hatshi. Lamhla kubikwa kulababili abame phambili kwekomiti ephiwe umsebenzi wokukhetha abathi uMnumzana Paddington Garwe lonkosikazi Rita Makarau. Kubikwa icele lezanu PF elithiwa Team Lacoste lifuna ukuthi kukhethwe uMnumzana George Jiweshe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi ecubungula izomthetho uMnumzana Job Sibanda.
Siza kuthiwa iJudicial Affairs Commission ifake iyaphila ukuthi ama interviews lawo sikhuluma nje kathi sayenzakala. Ukubona kwami mina ngibona ngani into engayisiyo into engasabhalwanga kuhle engcenye kungaba yiwo umthetho kwakhona lo ukuthi nxa uChief Justice esephuma esehaya uChief Justice omutsha kumele akhethwe njani. Ngibona ngani kathi by constitution abantu abasakucabanganga kuhle ngoba ama points afakwa ngujaha ngekhodi ngama points aqinileyo kuphela akuba umuntu ongaphikisa kodwa nje njengoba idaba lolu lusecourt ngibe kusukuthi icourt yona iza kutsho ekuqineni njengoba isidaba sokuya e-Supreme Court tshela kusaya e-Supreme Court ngiqinisa ukuthi i-Supreme Court yona iza kutsho ukuthi umthetho ongokwawo navele umi njani ngemva kokulalela abantu bangikhona i-JSC lojaha lokuhambisa udaba lwakhona e-court
njengoba ama-interviews esenziwa kulokuthandabuza yini ukuthi kuyakhethwa umuntu onguye ofaneleyo kumbe kuzaba lezombusazo
hey that is a difficult question ngoba izikhathi eziningi ikhomunithi ne-constitution inika umuntu onguye o-appointayo appointing authority inika ilungelo lokuthi nxa kulomunye okhethiweyo kumbe i-JSC ihambisa ibizo lomuntu elibone onguye oncinte abanye kulawa ma-interview kodwa i-appointing authority nxa kulokunye akusolayo kwakho ukuthi athi kiwo hhayi i-choice enibeka ngivumelani layo ayale so lo umthetho lo umnika yena amandla ukuthi ahale nxa engamfuni lo onguyo ukhethwe kumbe ofuna ngo recommende iyo i-JSC kuyenzakala ukuthi umuntu okhethiweyo engxenye i-appointing authority ebone ngani ngamthembi kangako abesesala ke ukuthi aconfirm i-appointment yakhe so ekuqineni i-politics icina ingena ngoba nje nxa sikhangele thina kukhanye ngani kakula politics kodwa isiphetho ukuthi i-politics vele yona ikhona ayisozinikele ukuba
Hello ke umnumzana Job Sibanda ingcwethi ecubungula izomthetho obekhuluma le Studio 7 ecingweni ekobulawayo.
Ibhanga elikhulu lelizwe le Reserve Bank of Zimbabwe selehlise imbadalo ekhijwa nguZulu nxa ethatha imali yakhe emabhanga kulandela ukukhonana kwabantu ngendleko lebesithi iphezulu kakhulu. Ukuthatha ikhulu lamadola emtshineni we-ATM kumbe phakathi ebhanga umuntu obehlawuliswa imali ephakathi kwe-$3 le-$5. Kodwa iReserve Bank ithi ukuthatha amadola alikhulu ku-ATM umuntu sokumele ahlawule idola elilodwa kuphela. Kuthi nxa eyithatha phakathi ebhanga kumele ahlawule idola elilama-cents angamatshumi amabili lanhlanu. Le yinto ethakazelelwe kakhulu nguZulu kanye lengcwethi kwezenotho uMnumzana Rejoice Ngwenya. lanqanje esithi lokhu akusoze kusize ngalutho kudaba lokusilela kwemali elizweni.
Kuyinto enhle kakhulu ukuthi ukuhlawuliswa intengo yemali nxa uyikhipha esiphaleni sokwehlile, kodwa kakuncedi lutho ngoba inkinga ayisukuthi abantu bayesaba ukukhipha imali ebhenki. Inkinga yokuthi imali yakhona vele kayikho ebhenki. Ngibona ngathi kuqakathekile ukuthi ngaye uyakhangelisisa ngama-bank rates oqondane lokuthi nxa kuthiwa khona siyagcinisa imali yakho ebhenki, ama-interest akhona ayebe phezulu. Nxa uthatha isikweleti, ama-interest rate ayebe phansi. Yikho okwenza ukuthi imali ibe khona ebhenki lokunikeza abantu imali esikhwameni. Lokhu kwehlisa ama-bank charges, ayi-discount njengatsho lutho ngoba kayisoze igcwalise imali esiphaleni sebhenki.
Wona umumo unjani okwamanje emabhanga kulandela ukwethulwa kwemali yama-bond notes? Siyazi indwendwe bezizinde ngaphambilini, so kulobubelo na?
Iqiniso ukuthi akula into entshintshile, abantu vele belokhu bebaningi bengaphandle, imindoda yakhona ikhanya isiba mide. Yena umnumzana umangula wayesithi yena usiza faka enye amanye ama-bond notes, kodwa angibona ukuthi kuyasiza ngoba vele khona ukuthi ani nxa usithi khona uye ebhenki usiyakuma ku-queue phandle, akulunganga. Angiboni kulento entshintshileyo nje, amabhenki amalutshwana nje kokhona nje abo-Barclays ade kuthe khona kade amalayini akhona ade emancane, kodwa kumanye amabhenki amaningi engiwabone namhlanje amalayini akhona akakantshintshi. Kutho ukuthi ukungena kwama-bond nohlogu akuwathengisi ukuthi kuyanceda nje.
Asithi yena usiba lukhulu webhanga elikhulu lelizwe uMangutjka uthe waza kuwe wathi, ayi baba Ngwenya, ngicela ungicebise lapha ukuthi udaba lwemali lolu singalulungisisa njani. Ungathini kuye?
Ja, iqoqwe ukuthi imali engenayo lapha elizweni elutshwana sokuqondane lokuthi ama-industry sokuhlala sengiyahlala phansi-ke lo minister, uminister owe-industry lo minister we-finance sesilungisisa ukuthi ukuze imali ingene lapha elizweni ingena kanjani, ngoba ukuphumisa ama-exports okwakhathi sukuyahlupha. Sesikhangelane ne-foreign direct investment, inika ama-incentives okuthi ukwazi ungene ule $1 million uzoyi-investa lobu-citizenship yanini. So inkinga engiqala ngidile layo ngiyokungena kwemali lokulungisiswa kwemali kuma-industry, kodwa ukungeniswa kwemali ama-foreign direct investors lama-remittances avela ngaphandle kwelizwe kabe maningi ukuze imali iyande kwi-circulation.
Umnumzana Rejoice Ngwenya ucubungula ezenotho, sixoxela eseHarare.
Ibandla leZANU-PF likhangelelwe ukwenza umhlangano walo oyenziwa kanye ngomnyaka weconference kuyona le impelaviki edolobheni leMasuingo. Isiphathamandla saleli bandla umnumzana Joram Gumbo utshele Studio 7 ukuthi amalungiselelo omhlangano lo asekusibanga esekude, njalo lamhla bebelomhlangano wabaphathi ntambo iCabinet bexoxisana ngosekusele ukuthi kwenziwe emhlanganweni lo. UGumbo uthi kusasa bazakuba lomhlangano weCentral Committee lawo ozabe uhlolisisa ngomhlangano lo, kuthi ngolwesithathu kwenziwe umhlangano wedale elimqoka lebandla leli iPolitburo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethe ecubungula ezombusazwe omnomzana Zenzele Ndebele othi lomhlangano yikuchitha isikhathi nje kuphela.
Ngumbuthano nje abawenza minyaka yonke, ngoba bayakwazi ukuthi uhlupho abalalo ukuthi sekumele bethinte umphathi welizwe kumbe ukuthi umphathi wephathi. Kodwa phakathi kwabantu abakhona kathesi amboni ukuthi kukhona umuntu olesibindi ongafike etshele umongameli umgaba ukuthi hhayi mdala esakho isikhathi esithayile. Futhi kumele sikunanzelele ukuthi leyi yi-conference aso-congress, so akukhethwa lutho. Kuyafika nje bethi kona thina ngomnyaka ozayo sizakwenza lokhu, kuyabuya lama-teams ama-campaigni, kuyabuya lalokhu. So kuyadliwa imali nje kubhadwa abantu idaka emehlweni, ayikho into abazayikhuluma. I don't think ukuthi even bazakhuluma even succession issue le ekhulunywa ngayo.
Kodwa siyananzelela ukubana umehluko okhona lo umnyaka yikuthi i-conference le yenzakala ngesikhathi kungani kulokudonselana amandla kuZANU-PF. Asoze sibone yini lokhu kuphuma igcekeni njengoba sibone ngempela sonto umnumzana Jonathan Moyo engani uphoselana aqatha lo mnumzana Jaramba.
Wombono nami bajani ukwenza lokho ngabe angafiki ku conference kodwa ukuthi umuntu o akukula umuntu ozafika sibe lesibindi ukuthi ene editing asifuna lokho ngasifuna lokho bajani ukuthi aba umthethisane emaphepha ndabeni kodwa ngase ngifikile ke ukuthi ikhulume ngakho ngibona ngani njalo into emangalisa njalo bayazana bona so maybe ekukhulumeni kwakho umongameli uzakhuluma ngendaba yefactionalism le ebatshela ukuthi bebambane kodwa amboni ukuthi uzafika esitejini sokuthi kwenziwe lokhu nalokhu sakwazi ukuthi oJonathan bafuna ukuthi kukhitshwe uvice president omunye kube ngu-vice president ongumama ukanti omnankagwa bathi kona nxa kufakwa omunye vice president kumele kube ngu-vice president ophuma ebandleni lezaphu ongumama so i-resolution yona leyana ayasuka e-Victoria Falls ukuthi one of the vice presidents should be woman amboni ipasiswa i-congress le even ingazi ipasiswe kuzabakhona kuzapho kuba le nkulumo nje but angiboni bekuyisektar okungoba umgaki wezistage laye kafuni ukuthi mhlawumbe kube nokulwa ngoba ama-elections aseseduze.
Alo-ke ngumnumzana Zenzele Ndebele ingcwethi ecubungulayo zombusazwe bekhuluma le Studio 7 ecingweni ekoBulawayo.
Kulive Talk namuhla sixoxa ngokuxokozela osokuqhamuke kudaba lokukhethwa kukamahloli omkhulu ozathatha isikhundla sika Chief Justice Godfrey Chikawosiku oselungiselela ukuthiya umsebenzi.
Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington.
Esingakangena esigabeni esilandelayo wathi ke sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Ukuthathwa kwendawo ebese ziphansi kombuso wabahlamuki abalwisana lohulumende kamongameli Bashar al-Assad kwele Syria eze Aleppo abanengi bathi kuveza ukuthi impi yomdeni kulelo lizwe ingabe isifika emaphethelweni.
Inkokheli yamazwe angentshonalanga yele Afrika ibikwa izalubhekisa kwele Gambia kusasa emzameni yokukhuthaza umongameli Yaya Jammeh ukuthi achiye isikhundla sokukhokhela lelo lizwe ngemva kokunqotshwa kukhetho olwenziwe ekuqaliseni kwayo nale inyanga.
Umsakazo ngowenu balaleli umsakazo we Studio 7 sisakaza sivela ngapha e Voice of America ese Washington.
Kula wasangoma umntana muya kula kula
sa kwezempila kahle lamhlanje abacubungula izenotho lezempila kahle bathi imali eyabelwa ugatsha lwezempila kahle ayingeke yaguqula ukusebenza kwalo okutsho ukuthi ngomnyaka ozayo izibhedlela zizaqhubeka zizakhiwo nje abantu bengatholi usizo lokwelatshwa olweneleyo. Okuningi sikuzweni kunothando Sibanda esiphalolo daba ngugcwele.
Abacubungula ngezenhlala kahle kaZulu bathi kuyakhathaza ukuthi nxa kukhangelwa ukwabiwa kwemali kubhajethi kukhanya iningi lemali liphelela kuholo lezisebenzi kungela eyokuthuthukisa izibhedlela, ukuthenga imithi kanye lemitshina etshiyeneyo kanye lokwehlisa indleko zokwelatshwa. Phakathi kwemali amabhiliyoni amane amadola, amathathu ayaphelela kuholo lezisebenzi. Kulimali, ugatsha lwezempilakahle luthole phose izigidi ezingamakhulu amathathu, i-$280 million. Imali eningi inikwe ingatsha zemfundo, ukuviyela kwelizwe kanye lezokulima. Umnumzana Khumlani Maphosa, osebenza kwezamalungelo oluntu, uthi ibhajethi yalonyaka iveza ukuthi uhulumende kaqakathekisi ilungelo lempila kahle kaZulu, ikakhulu nxa kukhangelwa umumo wezibhedlela zakuleli esezichiye abalemali besiyadinga ukwelathwa phandle kwelizwe, ukuthi abangela zikhwama ezikhudumalayo bavela ngemikhuhlane ebingelapheka.
Inkinga enginanzelelayo ukuthi nasikhayele izimpila kahle siqathanise le budget yethu. Ngani kasitshengisa ukuya phambili njengelizwe ukuqhakathekisa izimpila kahle. Njengoba abanye sebeke batho baka nabanye abacubunguli bezomnotho beke bakukhangela ukuthi ngani budget le igijimisa kakhulu ezezimali zokuholwa ngabantu lezamahofisi abantu ikhohlwa ukwenza lokho esingathi i-service delivery ukuthi umuntu athole kuhle i-service kumbe athole ilungelo lakhe.
Umnumzana Jafet Dlamini, isakhamuzi sakoBulawayo, uthi kuyakhathaza ukwabiwa kwemali lokhu okungaqakathekisi impila kahle ngoba izibhedlela zivele sezaba yizakhiwo nje ezingelancedo. Okudanisayo ethi ugatsha lolu luthole imali ephansi kulenikwe ugatsha lwezomvikela ngesikhathi ilizwe lihlalisene labomakhelwane kungiyelampi eluywayo. Sikhuluma kunje izibhedlela ezinkulu ezifana labompilo iNgutsheni leHarare Central bezisehluleka ukusebenza lonyaka ngoba kungela mali eziyitholayo.
Ukudanisayo ukuthi imali le yokubudget for iMinistry of Health in Lutshwane ayingeke ithenge imithi ilungise le mitshina ezibhedlela. Phezu kwalokho, izibhedlela ziyathenjiswa imali kodwa zingayitholi. Izibhedlela ezinkulu ezifana lempilo leHarare Central zidinga ukuncediswa kodwa akulalutho.
Isakhamuzi uNkosikazi Emma Ngulube uthi kokwenziwa nguhulumende kulihlazo njalo akuzwisiseki ukuthi kungani ephatha abantu bakhe ngochuku ngoba umumo osesibhedlela uzwisa ubuhlungu. Abantu uthi batshelwa ukuthi bazidingele imithi okuyisimanga ukuthi bona bayithola ngaphi nxa yena uhulumende esehluleka.
Abantu kabalamali balezinswelo ezibhedlela kakula imithi yokwelapha. So uyafika esibhedlela ukuthi kufunakala imithi, kufunakala amaphilisi, kufunakala lokhu lalokhuyana ukuthi uyelatshwe. Kodwa ngenxa yokuthi imali kakula, uyayiswela imali, uyaze uyalala esibhedlela iviki yonke ungayelatshanga. Ungala plani yokuthi uyenzeni ukuthi uze uthole imithi. Nxa ungalaba abazakusiza kusho ukuthi uzaze udischarge esibhedlela ungayelatshanga ngenxa yokuswelakala kwemithi.
UNkosikazi Ngulube uqhubeke elandisa ngakubona esibhedlela sokahulumende lapho athi izigulane zazihlezi zingathintwa odokotela bemelele ukuthi zithole imali yokubhadala imitshina yokuzihlola ngoba ezibhedlela lezi ingasebenzi. Uthi kuyadingeka ukuthi uhulumende angenele kulolu daba izibhedlela zithole imali eyaneleyo ngoba izizalwane ezingelamali ziyikhotha yomile imbenge.
Ngike ngahlangana labanye abakade indaba yesibhedlela lami ngikhona ngale akade elimeli isandla. So isandla lesiyana kwathiwa ahambe kwi-X-ray waswela imali wahlala khona lapho waze ngamthiya ilokhu ikhona lapho angikwazi ukuthi uyaphetha ngani ukuthi aze ayethathwa i-X-ray ukuze ayelatshwe. So hayi kunzima ukuhlangana labantu abantu kabalazi imali isibhedlela lasuka sila mithi yokwelapha. So angikwazi ukuthi lolu daba lungasetshenzwa kanjani ngawo ugovernment wethu layo uyasisiza ukuthi ayenze ukuthi kube le mithi esibhedlela abantu beyelatshwe.
Esethula ibhajethi yomnyaka ozayo, umphathintambo wezemali umnumzana Patrick Chinamasa uphe imali engaphezu kwekhulu lesigidi i-$108 million uhlangothi olukhangela ukuhlaliseka kwabantu i-social welfare lezigidi amakhulu amabili kugatsha olukhangela ubudlelwano kuleli i-home affairs. Umnumzana Chinamasa ulethe njalo umthelo omutsha lapho isilinganiso sokuhlanu ekhulwini i-5% yemali yokutshaya ucingo kubomakhalekhukhwini eza kuya esikhwameni esitsha sezempilakahle i-health fund. Ngimele i-Studio 7 ngingunothando Sanda.
Le balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC.
Kwezemidlalo lamhlanje iqembu leHighlanders ligqibe inhlelo zokuthakazelela ukufikisa kwalo iminyaka engamajuma ayitobamnemunye labunjayo ngempela viki. Kubika uJoseph Njanji.
ubhedu kulezi nsuku Clement Magwaza ehaya iqembu le-Highlanders ngesonto phambilini komdlalo walo leqembu le-Dynamo semcimbini wokugqiba inhlelo zokunanza ukufikisa kweqembu le-Bosso iminyaka engamashumi ayi-9. Imidlalo phakathi kweqembu le-Highlanders le-Dynamo sivame ukuba lobudlwangudlwangu lokufuthelana, kodwa umdlalo wangesonto udlalwe ngesihle kulokujabula nxazombili. Umdlalo ufike emaphethelweni iqembu le-Highlanders linqotshwe nge-3-2 ngele-Dynamos ngemva kokutshaya kwembekwa ngemva kokuba isikhathi siphele ezingutshikilobhanqa 2-2. Lo mdlalo ube ngokugcina kunhlelo eziqhutshwe liqembu le-Highlanders ezokunanza ukufikisa kwalo iminyaka engama-91 ezisungulwe ekuqaleni kwalo nyaka ngenyanga kaNhlolanja. Njengengxenye yokuthakazelela kwalo ukufikisa iminyaka engama-91, iinkokheli zeqembu le-Highlanders zivakatshele emathuneni enkosana uRhodes Lobengula Khumalo kwele-South Africa kanye lo-Albert Khumalo eGwatemba. Bobabili u-Albert loRhodes yibo ababumba iqembu le-Highlanders ngomnyaka ka-1926. Olunye udaba olumelana lomdlalo wenguqu, iqembu lezetherapy Bulawayo yilo eliphakamise inkezo yeJoshua Mqabuko Nkomo Trukhumb Top 8 ngemva kokunqoba eleBosso 90 nge-3-0 enkundleni yeWhite City koBulawayo. Iqembu lezetherapy Bulawayo lithole $2,400 zamadola aseMelika ngokunqoba kwalo, kwathi eleBosso 90 lithole $1,500. Ekhuluma ngemva komdlalo, umqeqeshi weqembu leBosso 90 uMelusi Spanda uthe yena akumdanisi ukudliwa abakwenziwe kufinal ngoba iqembu lakhe belivele lingekho kumncintiswano, kodwa libizwe ngoba eleTechnosphere seliyale ukudlala. Umncintiswano weJoshua Mqabuko Nkomo Trukhumb Top 8 uqalwe ngusomabhizimisi uKhumbulani Nkomo weTrukhumb Mining Enterprise othi yena wangena kwezokumba amatshe aligugu ngemva kokuncetshiswa ngumuyi udokotela uJoshua Mqabuko Nkomo. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, nguJoseph Njanji.
Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Ingcwethi kwezokuthunga izigqoko koBulawayo zithi idolobho leli liyakhokhela kwezokuswenka ifashion. Lokhu yikho osokukhokele ekuqhutshweni komkhosi we-Ibumba Festival. Kubika uMike Wobe.
Kungxoxo ayenzela lumsakazo, unkosazana Sana Mantu oyingcwethi kwezokulungiswa kwezempatho ezilohlonzi wakoBulawayo ongumqondisi njalo we-Fashion Festival le, uchasisa kabanzi ngokuzokwenzakala.
I Fashion Festival ihlangene le-Ibumba Fashion Festival yenziwa ngoDelmo T, lapha hlanganisa khona ama-designers wakoBulawayo, e-invita lamanye ama-designers aphuma ngaphandle kwakoBulawayo, showcase i-end of year collection yethu. Most of the time siyahlanganisa sikushowcase unyaka wonke, then sikushowcase ka-one. And ikakhulu izama ukupromota abantu bakithi, not the local brands yethu yeZimbabwe.
Uqhubeke echasisa isimo se-fashion edolobheni lakoBulawayo.
Yazi, kuyathabisa kakhulu ukubana yazi iBulawayo iyaphumelela kakhulu endabeni ze-fashion. But vele sesibuyele emuva, iBulawayo yenziwa ngokuduma kwama-industries, kwama-department wonke amaninginingi. But kuyathabisa ukuthi now iBulawayo ihambela phambili endaweni ze-fashion.
USana ozobe ebukisa ezakhe izembatho azihlelayo kulo mkhosi uchasisa izigaba ezishiyeneyo zezembatho alazo ezabe ezibukisa kule festival.
Kuma-fashion shows ikakhulu kujwayele ukuthi laba abayibo abanxusiweyo yibo abashowa izinto zabo ababebela zokuzoshokhesa.
Hayi, siyabonga isikhathi kasavumi ukuba sisonke. Igama nguChris Gande, lilale.
Lami uNtungamilinkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7pm kusvika na7:30pm
apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.